soku ilika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 wakasa 2022, uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
I-DVR phase 2 uqalisile namhlanje 11 yezigcina namhlanje 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency lethini yayo bese kusithi ama teams ase district office nase provincial office angu 2
nabe commission ekhangele ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuvota.
Umongameli, ngoba nxa sikhuluma ngayo indaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele ukwasukela ngaphi. Kulezi zimelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube nezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements, ayesitho sobala ecacisa ukuthi iNATO ayisoze yathatha iUkraine yayenza ilunga layo, ngoba iUkraine kuzamele isebenze ibe ngumngcele oprotector ilizwe leRussia from i-military advancement.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi umanyano we-NATO obunjwa ngamazwe angamashumi amathathu yiwo okumele usolwe ngokuphazamisa eleRussia ukuze lilise ele-Ukraine. Kulezi zalane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo emzini we-Deep Snow. Izizalane zele-South Africa zisithi zidinga izigebengu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abekhomishini ekhangele ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota. Umkhankaso lo oqale namhla mhlaka 11 Mabasa ugqitshwa ekupheleni kwayenale inyanga kaMabasa. Ngalokho, inhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Residents Association ikhuthaza uzulu ukubana angadlalisi leli thuba lokubhalisela ngobuningi ukuze enelise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqala ngesikhathi uhlangothi oluka Registrar General luqhuba umkhankaso wokubhalisa abantu ingwalo zokuzalwa lezithupha kulabo abangelazo ukuze benelise ukubhalisela ukuvota. Umkhankaso oqhutshwa yikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission uqhutshwa elizweni lonke. Kobulawayo kulamaqembu alitshumi lambili i-12. Unkosikazi Sithembiso Khuphe, isikhulumeli seZEC kobulawayo, uthi kwakuvele kuhleliwe ukuthi kuza kuba lo mkhankaso wesibili.
I-DVR phase 2 uqalisile namhlanje 11 yezigcina namhlaka 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency lethini yayo kubese kusithi ama teams ase district office nase provincial office angu 2. I-DVR phase 1 yenziwa ngo-February. Kathesi ekuqaleni kuqaliswa uphase 1 kwakuvele kulungiselelwa ukuthi kuza kuba lo phase 2. I-voter registration iyenziwa kuma-centers enalawo angu-14 engiwakhulumileyo lapha kobulawayo, kanti yenziwa vele ilizwe lonke, ama-provinces wonke ayenza apho phase 2 kathesi.
UMnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association, ukhuthaza uzulu ukungadlalisi leli thuba lokuyabhalisela ukuvota.
Siyananzela ukuthi njalo iZEC isivulile futhi isigaba sesibili esokuthi abantu bathole ithuba elihle lokubana reji ukubana bangene kuvota stroll kubabe lelungelo lawo lokuthi babe yingxenye yokwenza izinqumo ngevota. Ngokunjalo ke iZEC sivulile, siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu, sinikana intshukuthi yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba okubana register ukuvota, ukubana sikwenze lokhu. Sinanzela futhi izeki sifake la masenta na asilandile ndawo zethu ngokuhlala kwethu kuzigaba zethu izabe ikhona nini ngokunjalo senze masinya ukuhambe siyeregister ukuvota ngingafuthi kakhulu lezithuba ziyathathwa ngokufana nayo kulabantu abaningi abathathi kungelazithuba abayenisileqiso kubana sebethole amathuba kubana bethathe izithuba qhubeka futhi ungene usondela phana kuzekho ukubana uhle uthole amathuba kubana uregister qathi kule
umnumzana Thembelani Dube uthi amaqula awezekhi labakuregistrar general abathathisa izithupha kumele asebenze endawonye ukuze umuntu eqeda ukubhalisela izithupha ahle aye kuqula lokuyabhalisela ukuvota
ukusabalala kokubhaliswa kwezithupha kanye lokuthi abantu babhalise ukuvota babe ngama-registered voters kuyinto enhle kakhulu kuzakwenza ukuthi abantu abanethole izithupha njalo abantu abaningi benelise ukuthi babhalise ukuthi bavote kodwa sikukhuthazayo kakhulu siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuthi ngabe kuthiwa izingatsha zikahulumende ziyabambana ugatsha lwe-Home Affairs lubambane kakhulu logatsha lwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana abasafundayo ezikolo kube yibo abalandwayo besiyabhalisa ukuthi babe lezithupha njalo nxa kusenza kube le-synchronization of i-department ye-Home Affairs lezekhi ukwenzela ukuthi umuntu obhalisayo ethathe isithupha ahlabe ngumuntu futhi obhalisa ukuvota
unkosikazi Melissa Chuma uthi wehlulekile ukubhalisa ukuvota namhla ngoba isithupha sakhe sephepha sidabukile
ngithe ngisiyabhalisa ukuvota namhla ababhalisayo bathi isithupha sami asikhanyi ngoba sesizimvuthu bathe ngiqale ngithathe esinye ngibe sengiphenduka ngizobhala sengiza ngqamekela lawo abathathisa izithupha nxa sebeseduze lami ngihle ngiyethatha esinye isithupha lami ngikhangelele ukuvota umnyaka ozayo
laloba uhlelo lolu luvulwe okwehlandla lesibili umsakazo lo unanzelele ukuthi inani labantu ababhalisayo lamhlanje beliphansi kakhulu kuthi ezinye indawo lapho abezeki abakade bethe bazabakhona bebelokhe bengakaqalisi abantu abavunyelwe ukubhalisela ukuvota ngabaphezu kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili i-18 kufanele lo ozobhalisa abe elesithupha loba incwadi esebenzayo yokuhamba kwamanye amazwe okunye njalo okufunakayo yincwadi etshengisa ukuba uhlala ngaphi okungaba liphepha lamanzi likagetsi loba elocingo kulabo abahlala ezindlini beloja kufanele babe lencwadi evela kumninindlu echaza ukuba ngempela uhlala kuleyo ndlu okunye okungasetshenziswa njalo okuchaza ukuba umuntu uhlala ngaphi incwadi ebhalwe ngumqhatshi loba ibhuku lesibhedlela elile nombolo yendlu ngimele iStudio 7 koBulawayo ngubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe amashumi amathathu 30 yiwo okumele usolwe ngumhlaba ngokuphazamisa ele Russia ukuze lilwise ele Ukraine. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha umbono wakhe okwakuqala phezu kwalokho okwenzakala kwele Ukraine elihlaselwa ngele Russia, umongameli Emerson Mnangagwa uthe umanyano wenatho yiwo oqale ele Russia. Ngakho ke kuyazwisiseka ukuba kungani lihlasela ele Ukraine. Lokhu kuza ngomva kokuba ele Zimbabwe libe ngelinye lwamazwe angamashumi amabili lane 24 avotele phisa isinqumo senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations sokuxotsha ele Russia kukhansili ebona ngezelungelo loluntu e-UN Human Rights Council. Ele Melika labeka isinqumo sokusola kuvotwa ngobubi ukubulawa kwabantu lokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu kwele Ukraine. Amanye amazwe afika phose ikhulu 93 avumelana nalokho ukuthi amazwe afika amashumi amabili lane 24 avota ephikisa ukuthi angamashumi phose ayisithupha 58 ala ukuvota. Ingcishwe zombusazwe umnumzana Joseph Thole o-University of Zimbabwe uvumelana lomnangagwa esithi ele Russia lenza lokhu ngoba iNATO lifuna ukusebenzisa iUkraine ukuhlasela ele Russia.
Izizathu zokuthi iRussia ihlasele iUkraine zilesisindo ngokakhuluma sikhangela imbali yomhlaba esingathi i-world history. kusukela ku bizika i Soviet Union ngo 1990 ngo 1991 kwaba lesivumelwano sokuthi amazwe eNATO agoqela America labo Britain awasoze athumbe kumbe asondele duzane lelawo amazwe asemngceleni weRussia. Ngokubona kwethu sibona iAmerica ilokhu isondela mbijana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mabutho Moyo oyibandla leZANU-PF na othi elemelika yilo eliphazamisa ukuthula kwele Russia.
Kulo mongameli ngoba nxa sikhuluma ngendaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele ukwasukela ngapi. Kule zivumelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube nezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements, ayesitsho sobala ecacisa ukuthi iNATO ayisoze yathatha iUkraine yayenza ilunga layo, ngoba iUkraine kuzamele isebenze ibe ngumngcele oprotector ilizwe leRussia from i-military advancement phecelezi esingathi ukuqhelisa kwama-territories kwezindawo lapha iNATO eba lama-bases khona. Kodwa nxa sesithola iUkraine isisiba lobungane lobudlelwano leNATO, hayi Russia phela isala ingasela elinye icebo ngaphandle kokuthi izivikele.
Kodwa enye ingcitshi echubukileyo zombusazwe uMnumzana Pride Mkhono uthi umnanga akakhulumi iqiniso ezama nje ukuvikela umngane wakhe uPutin owephula amalungelo oluntu njengaye.
Amazwi kaPresident Mnangagwa okuthi impi ephakathi kweUkraine leRussia yabangelwa ligatsha leNATO eleNorth Atlantic Treaty Organization lelo likhokhelwa yi-America, ngamazwi esizwe ekukhulunywa kakhulu ngoVladimir Putin lo ngumngane kaPresident Mnangagwa esenzela ukuthi kube lesizathu sokuthi ifake amasosha akhe eUkraine. Kodwa thina sikubona ukuthi uVladimir Putin ufuna ukuthatha ilizwe leUkraine ngodlwame elifake phansi kweRussia. Njalo singakhangela sibona ukuthi iZimbabwe ivotele ukuthi iRussia ingakhutshwa kwi-Human Rights Council e-United Nations. Kodwa singakhangela abantu abaningi balokho besidife eUkraine ngenxa yempi yonaleyo. Njalo uPresident Putin usebenzisa ama weapons angavunyelwayo empini.
Umnangagwa walile ukusola eRussia esithi okwenziwa nguPutin ukuvimba iNATO kwenza ukuba eRussia libe kwesinye isibanga saphezulu emhlabeni jikelele. Umongameli uthe leZimbabwe kumele libone ukuba liyananzelela okwenzakalayo ukuze lingasaleli kuguqukeni okwenzakalayo ngobukhulu obulethwa ngeleRussia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginondolozi Ndlovu.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukuphindela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo emzini we-Deep Slough, isizalwane zele South Africa zisithi zidinga izigebengu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Sebenzela evalweni abaningi abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele South Africa bathi kungcono babuyele ekhaya bayevota ukwenzela ukuba kuguqulwe umnotho welizwe, kuvuselelwe imisebenzi. Omunye wabafisa ukubuyela ekhaya nguNkosazana Nqobile Nyathi, wazalelwa eShabalala koBulawayo.
Amphathekanga kahle sibili ngento eyenzakeleyo. Ngicabanga ukuthi kumele abantu babuyele ekhaya ngoba ngobuningi sonke asisasebenzi la eSouth Africa. Ngobuningi imajority asisasebenzi, siphelelwe imisebenzi, sihleli nje doing nothing. So bengicabanga ukuthi abantu bazibuyelele ekhaya. If nakhona bekhona abangakhona ukusixhasa ukuthi sigibele esiproviding ngebase, abantu bagibele babuyele ekhaya, siyozihlalela ekhaya, silinde sifike siregister, silinde sivote for utshintsho, ngoba la asisekho safe eSouth Africa, asisekho safe neze. So kumele ulale nje ubhekile nje ukuthi hayi anything can happen.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongumbalisi kwele South Africa.
Ngicabanga ukuthi okumele abantu bakwenze ngemva kokubulawa ngesihluku ka-Elvis Nyathi yikuthi umuntu munye ngamunye ahlale phansi akucabangisise lokhu ukuthi yikuphi okungcono ukufa ngendlela leyi usifa utshiswa lokuthi ufe ugini umela okumelayo uphila impilo oyiphilayo loba kungathiwa impilo ephansi. Ngicabanga ukuthi kungabe kungcono lokho ukuthi abantu bacabange ukuthi nxa umakhelwane engasakufuni ingakini ikhona, ayikho indawo eyedlula ikhaya.
Uncube uphinde wathi,
sengikulungele ukubuyela, konke esengikwenza sengisenza ngilungiselela ukubuyela ngibutha imitshakana. Njengoba siphiwe isikhathi ebesisiphiwe asikwazi ke kumbe sizaze siphele sokuthi kuyephela umnyaka. Ngoba ngizibuza ukuthi nxa lapho phephele khona ubulawa ngesihluku esinje, kungangcono usuke lapho obubaleke khona ubuyele ekhaya. Yikho engicabanga ukuthi engxenye kungasisiza khona ukuthi indawo yakithi singayibalekeli. Ngoba nxa ukukhangele ulimi olusetshenziswayo lapha, impawu zemizimba ezibonakalayo loba kukhuluma abakhokheli bakhona, kutshengisa ukuthi kukhona okuzayo okunzima okokuthi impilo ngkhona zizalahleka. Yiso ke cabanga ukuthi kubuyela ekhaya kungasiza.
Unkosazana nokukhanya Ndebele uthi kuyamangalisa okwenziwa izizalwane zakwale South Africa, ngoba bagcina labo ababedabuka kulelo lizwe ababefunda eZimbabwe.
Sizaphila nabo abantu bala eMzansi, sisekhaya sifunda nabo kuSpaces, kuFoundation College, but azange sibahlukumeze. Sihlala nabo kumalokishini, but azange sibahlukumeze. Akhona amanye ama-South Africans, ama-ministers abakuparliament, bezigothi ama-farms ekhaya, banama-business ekhaya, but asikaze sihambe siyolutha or maybe siyenzani emapulazini abo, emamayinini, kuma-mines abo, asikaze senze lutho. Nakho le imzansi banama-trucks adlula laphaya e-border. Nathi singakhona ukuthi sihambe sikuthi ama-trucks e-South Africa engazangeni kwelakithi, or maybe i-truck esizoyibamba ngale kwelakithi sichise nathi, or maybe sithathe i-truck siyibambe ibe ngeyethu the way abayenza ngakhona.
Umnumzana Thandazani Moyo layo uthi kumele izalwane zakwale Zimbabwe ezihlala kwele South Africa zibuyele ekhaya ziyevota.
Umoya wami ubuhlungu kakhulu, umoya wami uphansi ngokusweleka kukabhudwethu baba uNyathi. Kubuhlungu kakhulu ukuthi umfowethu engelacala ushonile, umfowethu engenzanga lutho ushonile khonapha kwele South Africa, eshiswa ngabantu kakula misebenzi, amabhizinesi kawayenzeki, ilizwe lethu kalikathuthu kahle kahle, kunzima kithi njengamanje siphakathi kwelitshe lembokodo. Kodwa ke ngithanda ukugqugquzela abantu bakithi ukuthi yisikhathi manje esokubambana, yisikhathi manje esokuhlala phansi sicabangisise ukuthi kusasa lethu linjani phakathi kwelizwe lingayisilo lethu, kuzofika nini sihleli kwamanye amazwe.
Okwamanje izihlobo zikamoyi u-Elvis Nyathi zilungiselela ukuya mngcwaba kobulawayo. Kulabantu abaningi asebebuthelele imali ukwenzela unceda umndeni kamoyi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo omngcwabo wesizalwane seZimbabwe esibulewe elokitshini ele-Diepsloot, izizalwane zele-South Africa. Umnumzana Elvis Nyathi. UZulu waseMaphisa ngezansi yeMandebeleni ukhuthazwa ukubana ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela seMaphisa District bencedisana labasebenzayo kwezempilakahle kungela mbadalo, abe-community health workers, olujonge ukubona ukubana zonke izakhamizi zalumango zihlabele lijekiseni njalo zithola ulwazi olweneleyo ngobhubhane lolu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba esekezi.
Linkuthazo yenziwa ngabe community health workers besebenzelana lezakhamizi lohulumende weMelika ekumelaneni lokumemetheka kweCOVID-19 kuhlanganisa logatsha lwezempilakahle. UMatron Mathonsi wesibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njengoba sinomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccination nationwide, thina indlebe zihlala ziphansi zilindele imikhankaso lemicimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababesethule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalokuvika nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa lokuthi sinika abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathonsi ukhuthaza abantu ukuba behlale bethwele amakhadi abo okuvikela igciwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
Kesi so far sesizuza abantu abangafika 28. Besi lokho sibona bethonta, siyacela sibili ukuthi besondela kancinyani kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi ngafika yona 20. Kodwa hayi, abantu babuya sibili, abaningi nje basibe batshaya ikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hayi, isikhathi sonke bambe bethwele ngoba lapha abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijima babuya lawo. Lokho sibona bethontela, kodwa siyabona ukuthi hayi, sizabathola. Besicela nxa kusenza bebelokho bekhunjuzwa besona.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathonsi uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Amahayi hayi abogogo siwakhangele. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines alama-time ama-shelf life. So singayekeli ukuthi siwagijimise angagcine se-expire. Njalo sikhayelane lo mkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlulekikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwani namhla kusenze sabala khona umcimbi mkhulu, ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadisketi kakhulu, asingene ngomkankaso kuphela, kodwa siloko sibatshengisa ukuthi ingasondeleka esibhedlela kumbe ngensuku ezibuyayo sizalilanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethuswe Ndlovu ongomunye osebenza kungelambadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Workers uthi bahamba befundisa abantu nge-COVID-19 lezigubhugiya emakhaya.
Ngiyabonga uhlelo lwethu under Ministry of Health. Just ngama-Community Health Workers sisebenza ukube sincedisa izigulane ekhaya nokuthi nxa kule parasite, i-paracetamol yamaphilisi umuntu engasingelela ukufika esibhedlela, siyamsiza singelathisa amaphilisi lawana ukuze efika esibhedlela engumuntu onjani ophephile kwalolu mkhuhlane. Sikhangelele lokuthi ama-bandages kulaba ababelimele siyababhanditsha, sikhangelela lama-defaulters e-HIV siyabasiza kumaphilisi. Sesesisithi kukhwemithi kwamphana singena kwezehealth and hygiene, siyancedisa abantu ekwakheni amathoyilethi labozigubhugiya for ukuthi i-prevention ye-pre-COVID. I-COVID ingathi isikhumanise kakhulu, ikakhulu ebantwane bengasayi esikolo. Abantwane bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasabuyela ngendlela yangkhona esasiphila ngayo kakhulu. Ingathi sebesi-abuza lamathini abadala siba-abuza, but bona sebesi-abuza.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-Community Health Workers uchathisa ngomsebenzi wabo.
Kuyanceda esigabeni sami ngokuthi ngiyakwanisa ukuthi thina sithatha information esibhedlela sizoyiletha ezakhamizini. Mina ngu-Community Health Worker. Kunceda abantu ngokuthi njengakhathi zisikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi benze ozigubhugiya, siyaweya ama-under five, siyahambela nezigulane.
Unkosikazi Sinini Khanye osuka eMakhasa Village uthi isikhathi esiningi ukhuthaza abantu ukugeza izandla lokugqoka ama-mask.
Nasuwa umakasa zile kana lapa wa 27 staff. Kusele lele siya staff yu. Kwa na rea meka wa kuru. Kukubeshe nye COVID. Kwa kundisa vantu kuti. Kwa kwa nja na mama students is kukulia. Nama social distancing. Teni dama under 5-7 za nga vantu anaguwe makasa ya wea wonka mamu waki. Nema suwa na mbumtu ana. Nesele kwa shoki otima. Senatea mbutia esteshe.
Oh manji. Uhulumende uphakathi kohlelo lwakhe lokuphuma ijumo ukulanda abantu endaweni abakuzo ukubahlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 njalo ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke belandela iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lababanjwa benegciwane leli loba ukubulawa yilo lisehla okwamagama elizweni. Ngimele iStudio 7 isekhezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo esithi uPhilani Ncube uthi kusesemasinyane ukuthi kuthiwe bangelinye lamaqembu azagunyulwa esigabeni sePremier Soccer League lonyaka loba nje sekuyibo abasemsileni wengalani yemiklomelo. Intetele zindaba yetu yeze midlalo uJoseph Njanji usipa lolu jaba.
Ito mlebula wa siti hilo ili cheje ya manye wanke ngalani ni mikromelo ni mikromelo istupa ngemba udlala ini mjalo ili chumilanye kodo mnundo utile sisi mosila hako huko kuga na uhamba weskati.
Is it only made of where we took onto the wind?
Si nga ngoba imjalo imbili ila ndelana siya kansa sisuge msileni ipe mbule wa wabilise msileno wenyanga ezimbalo ezifuleo kodo na msa sedi kupuge la enda wenyesibidi nga usuga pansi silako usinda ewu kunyulweni.
Mamkubelo ikambu lebo lawa siti linmocho ngetu ganyange lewe FC Platinum njalo limpu mela icho uba se linmocho kumijalwe iskombi sala ngoba ganye lava mchi ilo pangaga tatu. Mkakwechu ikambu le FC Platinum unome mapeza ena uchele intatezi zindaba ze mijalwe uba ena lonyaga utakatehisa ufundisa abad lalibake udlala ipola elibuge gayo.
I'm not scared of being sick from a job.
Mina angesaba ukujiliwa ngilahlekelwe umsebenzi engikufunayo ukuthi amajaha lawo abekwazi ukuthi ibhola lidlalwa njani. Kungangcono ngenqotshwe ngisuke ngisihambele ekhaya kodwa kusalayo amajaha lawo ngizabe ngafundisile ukuba ibhola kumele lidlalwe njani.
Kweminye imidlalo edlalwe ngomgqibelo iqembu leDynamo likhuphuke lahlala phezu kwengalani yemiklomelo ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 0-0 lelenkezi Platinum Stars. Wathi lelo ebelihlezi phezulu phambilini ele Chicken Inn lehlela endaweni yesibili ngemva kokuba ulwangetre kanyangele wawa omavili la maqemba le mikromelo ngamachuma amavili lantatu kodwa yahlukaniswa linani lamagoli yahlohliweyo. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHarare City libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Tenex. Iqembu leRentals linqobele Trend nge-1 kanya kuthi iqembu leBlack Rhinos litshaye leZPC Caravan 2-1. Ngesonto umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu sele edanile ngemva kokuba iqembu leBosso liphose latshiselwa ekhaya ngeleCranbourne Bullets.
Much very disappointed, especially the first half.
Engingakutsho ukuthi ngidanile ngendlela esidlale ngayo kakhulu ngehlandla lakuqala elo mdlalo kodwa ngehlandla lesibili sidlale ngcono njalo ngijare ihlombe abafana ngolisaba kwenze ukuthi sigcine sithole umklomelo wodwa bengifuna umklomelo emithathu kodwa sigcine sithola wodwa njalo ngiyababonga abafana ngoba bekuzayanyisa ngabe sinqotshwe sidlala singekhaya.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yetshumi ngemva kwemidlalo yangempela viki edluleyo njalo lithiwa ngemiklomelo yithuma munemunye ngeleDynamos okuyilo eselihlezi phezu kwengalane. Kweminye imidlalo edlalwe ngesonto iqembu leManchester Diamonds libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lelebulawa weChiefs kuthi eleCapes United linqobele yadanye 1 kanya. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu lewawa lona elilemiklomelo yithoba munembili. Iqembu leyadala lelilemiklomelo yithoba munembili njalo lisendaweni yesithathu nxa usuka phansi kuthi endaweni yesine usuka emsileni kule qembu leCranbourne Bullets lona elilemiklomelo yelitshumi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abekomishini ekhangele ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo wokubhalisela abantu ukuvota. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe angamashumi amathathu yiwo okumele usolwe ngokuqala ele Russia ukuze licine lilisa ele Ukraine. kulezi zalane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo eDeepsloot. Yezi zalane zele South Africa zithi zidinga izigebengu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Fritzides Jeremiah City. Asidibaneni kusasa ngo-5:30 ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.